Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Movement for Democratic Change selimise umsebenzi inkokheli ezimbili kulandela ukhahlanyiso kukaNkosazana Thokozani Khuphe ngabanye abalandeli bebandla leli ngesonto. Abesifazane bachothoze kakhulu ukukhahlanyiswa kukaNkosazana Thokozani Khuphe. Abesifazane abahlala kule South Africa bathi babhekane lobunzima kulelo lizwe ngokuswelakala kwemisebenzi ngenxa yokugugudeka komnotho. Uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Namhla sixoxa ngelifa. Abazali bangabhubha kuyahlupha ukwaba ilifa. Kumele lithathwe ngabantwana abangabafana kumbe amankazana na? Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngemizamo yokuvuselela inkampani ye-National Railways of Zimbabwe. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhutha ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.